이거만 이제 ngesinde bele ngangisoze ngisiqedise lesi sicho kodwa ukuthiwa kona mawuginya amagano amakhulu kumele ukuthi ube kwazi ukuthi isithu esithize engasoze ngisiqambe ngegama sikhulu okwaneleyo ukuthi lawa magano azaphuma mawususiya ngaphandle phela ngumsebenzi kulaba bantu abase parliament labase kuma council umsebenzi kungenzeka ke uma bengakucabanganga kahle if ukuthamisa engakhuluma kahle labantu bakhe ukuthi bahle bamvukele bayale ukuvumelana lento ayenzileyo ngithemba kayenzanga eyedwa kuyenze buza abanye ukuthi lizwa njani ukuthi lingabi lomsebenzi
sesikhangela lona inyathelo elithethwe ngumnumzana Chabangu ungathini ngalo lokuthi azithi yena nguye olamandla okwenza lokho
into kaChabangu iyahlekisa kodwa futhi iphindi yenza abantu bathi ndoda lo uhlakaniphile ngoba ngiyabona even ma ukhangela ku social media lapha abantu bangani bambuki into yakhe especially abangathandi kakhulu isisi labanye nje abangathathi hlangothi iyahlekisa ukuthi ngikhona nanga umuntu uyavuka nje usebiza abantu bengani uyadlala nango but sebe umdendo sekulalela khona ungene ngenxeba lale indlela yokusebenza kwe-CCC okuthiwa yi-strategic ambiguity okuthi ngesindebele ma ungabe ukuchasisha ungathi ikwenza ingane asikhanyi kodwa siyazi into esiyenzayo senza ingane kuthiwa silahlekile kodwa siyazi thina into esiyenzayo njengoba kuthiwa kulama-structures ngubani ozayala ukuthi yena ungu-secretary general njengoba bona bengalama-structures ngubani ozayala maye buye esithi yena u-appointiwe yena leyo igroup e-appointa laba baku-strategic ambiguity abaku-structureless part so yimfulu engene ngonxeba so le yini yamaphutha e-CCC esibangenisa enkingeni ngalesi sikhathi ma ukubheka kahle izoba nzima ukuthi bayiresolve iyagcinisa iqinile njengekamonzora iyagcinisa iqinile njengekathokozani khuphe izokwahlupha kusiya phambili
singabona kusenzakalani ekugcineni ibandla leli lingaluthola yini usekelo oluludingayo ukuze kazi le-Afrika
okokuqala ukuthi so osokungenzakala ukuthi sebele 2/3 majority bafaka imithetho eminye enzima kabi sebengayifaka le one party state sakudlala lama bese bengajika bebuyele bewine court angazi ukuthi court yabe yothini yabe yathi imithetho lana ingasafakwa or ibuyiselwe emuva I don't think that's how the law works okwesibili ukuthi impela ipressure leyo isebenze kube nzima igcine isi kuke ngamadolo iZANPF bese ivuma ke ukuthi mhlambe kwenziwe ielection katsha okuyabe sokuyikuzibophela kwabo or kuthiwe khona kwenziwe iGNU and ngibona wami ukuthi makwe ukuthi pressure izosebenza bangathi nabevuma iGNU esithathu ikuthi isingaba isibusiso linto yenze kube nzima mpela phakathi kwe-CCC lezano baningi abathi bona ende kugoqela lo Professor Ibo Mandaza okewakhuluma ngabalanga adlulile ethi yena i-CCC ayikhani njenge athi engayenza i-government and baningi abacabanga khonokho ukuthi abalakho ukukhula le experience yokwenza i-government so kungaba nje lithuba elihle lokuthi zisilwaze nezezimbili kanye bese kuvuka okuthiwa ngesilungu yi-third way ezoyenza mpela umehluko eZimbabwe ngoba lezi ziyabe sezikhathele zozimbili yona isingene namandla yenza umehluko ku-politics yeZimbabwe abaningi bakhangelele khonokho ukuthi kuye kube le-third way kuye kube le-third voice ngoba kusukusela kudala after wakwezaphu kwangena i-CCC mnengi iminyaka kuloku ngonoma nje kungathiwa kwatshintshwa kwathiwa i-CCC yona yayivele i-MTC abaningi bayakwazi ukuthi kutshintshwa kwamagama but it's the same people.